Lingali, Chona Njani, Zuluganda, Bamthwazi Omuhle. Welamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande. Sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Lamhlanje ke sixoxa lomnumzana Isaac Mpofu, umlobi olodumo njalo eyingcwethi kwezokufunda. Kala baba, ngiyalamukela kuhlelo.
Siyabonga baba.
Ye, ungasitshela baba ukuthi ubona njani uhlelo lolu oluthiwa iSTEM lolu okuthiwa khona lujonge ukuthuthukisa ukufunda kweze science, math, technology lokunye okunjalo. Ukubona njani?
Kukhanya ngathi nxa sikhuluma nje ngomhlaba walamhla baba, bathi bona emhlabeni walamhla intuthuko yeyeme ku-science le-maths, yikho phose izizwe zonke ziqakathekisa i-science le-maths, bathi kayifundiswe ngokukhuthala ezikolweni khona abantwana bezaba lalo ulwazi, khona bezaba lengqondo evulekileyo. Bese kuthiwa ke i-science le-maths izona nsika umntwana aba amele abe lakho ukuze edlulele phambili ngaphezulu kuka O-level. Engingakutsho nje baba ukuthi kuhle ukuthi njengelizwe sihambe kanye kanye lamanye amazwe, sihambe kanye kanye lomhlaba wonke. Nxa lathi lokhuyana singakuthatha sikuqinise kungaba kuhle. Kodwa ke ngibona ingathi esifanele sikuqinise kakhulukazi ngababalisi, babe khona ababalisi abazazibalisa lezo zifundo ngemfanelo.
Nxa manje sesingakhangela amanye ama subjects la angayisiwo science, maths le technology, kawasoze asilele na?
Kufanelanga asilele baba. Mina ngokubona kwami baba, umuntu ofundileyo ngesikhiwa bathi an educated person is an all-rounder. Ngibona ngathi akuphelelanga. Kufanele ukuthi akutsho ukuthi ukufundisa i-science le-maths sekuzayekethiswa lezi ezinye izifundo. Kazifundiswe lazo baba. Umehluko nje ukuthi i-science le-maths zingathi zijile zinzima, kodwa ke lezi ezinye lazo mbona ziqakathekile kakhulu.
Manje ke nxa sesiza tibona abayafunda ama sciences bona bengabhadali, labo abathanda okungayisiyo science le maths ke
bathi bona kayisime ngisho njalo, bathi bona indlela yokukhuthaza ukufunda iscience le maths, abantu bazabona ukuthi hayi nxa ngisiyafunda lezi yani izifundo angizukubhadala, ngizafunda nje. Abantu ke bese bezinikela ngamandla ekufundeni lezo zifundo. Abanye bathi bona yebo kambe, kodwa ke lezi ezinye izifundo sezizagubeka phela, bakubona bangathi bayasola. Ngokubona kwami i-science le-maths kayikhuthazwe, ikhuthazwe kakhulu, kodwa ke kasingathiyi emuva lezi ezinye izifundo, ngoba yenza umuntu abe umuntu opheleleyo. Lakho akudingweni indlela yokuthi zikhuthazwe. Kodwa i-science le-maths mina ngokwami ngiyakuvuma ukuthi kazikhuthazwe sibili.
Hayi, kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalalela.
Siyabonga baba. Hayi baba, sibongile kakhulu, indaba enkulu. Themba ukuthi abantu bazabe bekhulumisana ngayo bedinga lamaqhinga ukuthi yenziwe ngcono. Hayi ke sesivalelisana bakithi ngenxa yesikhathi esesihambile. Siyabonga.
Hayi, lathi sibongile.
Yebo baba.
Lo ke bekungumnumzana Isaac Mpofu, umlobi njalo eyingcwethi kwezokufunda.